bakithi langa lezo ebulini yakotshameza ngokulahlekelwa.
Sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku-Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise-Washington, D.C.
Olamukela emsakazweni we-Studio 7 ngomvulo mhlaka 2 zibandlela 2017 umnyaka omusha sha sibili igama nguChris Gande endaweni zethu lamhlanje.
Bakithi langa lezo ebulini yakotshameza ngokulahlekelwa ngubaba lina senzakala futhi njalo ukuqala komnyaka abantu besajabulele ukubuya komnyaka omusha nanti iqhawe lalimisuka libaleka yekela ngithi kona sikhala labo abakotshameza.
Owake waba ngusiba lukhulu wesigaba seMashonaland West umnumzana Peter Janetsa kasekho.
Sihlakalo lesi samnangavuye sokuthi ube nata ngenkomisho ebhalwe e-Amtibot. Angazi ukuthi umnangavu uyisukulu esinjani. Ukhangani kalabo abantu abasekuseleni kwakhe abangabe bemonisa ngoba izinto ezinjengalezi ngesimo asebekiso lesikhathi esebehambile, asebesihambile bexabana, asozinto ufanise na uyazenza.
Umfanekiso kamnumzana Emerson Mnangagwa umsekeli kamongameli enatha ngenkomitsho ebhalwe ukuthi I am the boss kumbe yimi ungqongqotshi sekucunule amalunga eZANU-PF akucele le-G40. Kwezemidlalo aqhubekela phambili amalungiselelo eqembu elimela ilizwe emdlalweni wenguqu lama-Warriors awe AFCON. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Owake waba ngusiba lukhulu wesigaba seMashonaland West umnumzana Peter Janetsa kasekho. UJanetsa ubhubhe namhla ekuseni esibhedlela seParirenyatwa ebulawa ngumkhuhlane ongaqanjwanga lapho kade eselatshwa khona kusukela mhla ka-23 Lwezi. Isigaba sebandla leZANU-PF seMashonaland West sibikwa sivumelane ukuba umuyi aphiwe isicoco seqhawe lesizwe iNational Hero okuza kwenza ukuba nxa idale lePolitbureau livumile uzabekwa emathumneni awe Heroes Acre eHarare. UJanetsa waba lodumo ngemva kokulobelana isivumelwano lenkampani yakwele Namibia ukuthi ithengisele ilizwe inhlanzi ezithiwa ngama-mackerel ngemali ephansi. Kodwa wonalo umnyaka uChanetswa ugwetshelwe ukuhlala esitokisini ngemva kokwehluleka ukubhadala isikwelede sebhanga le-CBZ esingamadola zinkulungwane ezifika phose amajumi amabili i-$20,000 kodwa wavumelana lebhanga leli ukuba uzabhadala kancane kancane okwenza engavalelwa ejele. Sixoxele siphathamandla sebandla leZANU-PF umnumzana Joseph Chuma ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Well, okokuqala yekela ngithi bakithi langa lezo ebulini yakotshameza ngokulahlekelwa ngubaba lina umthunzi owakotshameza usenzakala futhi njalo ukuqala komnyaka abantu besajabulele ukubuya komnyaka omusha nanti iqhawe lalimisuka libaleka yekela ngithi kona sikhala labo abakotshameza sikhala labo abeMashonaland West Province esikhathini lesi esinzima kangako. Bese ngiqhubeka-ke ngithithi mina nxa indaba enje ithe yasehlela into evamileyo ukubana i-province lapho okuvela khona umuyi iyahlala phansi iyabiza ukuthiwa yi-coordinating committee behlale phansi andibana bevumelane ukubana bamcelela sithi isicoco ukuphatha i-hierarchy ephezulu ngoba siyazi bakhona abanye abambeswa isicoco soba yi-liberation war hero, abanye bayembeswe isicoco soba yi-provincial hero, abanye besebenikwa lesi esikhulu okuthiwa yi-national hero status. Kuphinde futhi ngathi nje kulesinye isicoco sinikwa nje okuthiwa khona yi-state assisted funeral lapho-ke isitate uhulumende ancedisa khona ukubana kubekwe lo muntu oyabe ethe wasishiya.
Ngokuzwa kwakho kukhanya uza piwa na isicoco sokuba liqhawe lesizwe njengoba sibona ungani bengumuntu kade dume kakhulu
eludumile kakhulu impela angibona nganto leso sicoco angasithola sibili ngoba embalini yakhe liyakhanya mana kusobantu bona into yonke okumele umuntu agcotshwe ngaso isicoco esinjalo laye ubaba uthandeka ebelakho.
Hello ke ngumnomsana Joseph Chuma isiphatha amandla sebandla lezano PF bekhuluma icingweni le studio 7 ekwobulawayo. Umfanekiso kamsekeli kamongameli umnumzana Emerson Mnangagwa enatha ngenkomitsho ebhalwe ukuthi I am the boss kumbe yimi umkhokheli usucunule amalunga ezanu PF akucele le G40 agoqela umnumzana Jonathan Moyo yena othi lokhu kuveza sobala ukuthi uMnangagwa ufuna isikhundla sikamongameli Robert Mugabe. Umoyo utshengise imfanekiso lo ekhasini lakhe lenkundla ye Twitter njalo uthi uqale wa wadindwa liphephandaba le Daily News. Umfanekiso lo uMnangagwa wabonakala inatha ngenkomitsho le ehlezi esofeni ebobotheka elabantu ababili abagoqela ilunga lezanu PF elingusomabhizimusi umnumzana Energy Mutoli. Etafuleni phambi kwabo bekulamambodlela otshwala. Icele le G40 lihlezi lidlephana lelisekela umnumzana Mnangagwa ele team Lacoste bebanga isikhundla sikamongameli Mugabe. Lanxa umongameli Mugabe eseke wakhuza kaningi ningi amacele akhanya engamlaleli ukuhlaziya lolu daba sixhume ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Brilliant Mhlanga.
Eqinisweni elikhona yena onguye okhokhelayo umgabe ngokwakhe wonke umuntu uyakubonisela idumele emasumpeni ngendlela yakhonokho kuzabangela ukuthi kuhlale kulokukhulumisana okungahambiyo ngoba abantu bonke bebanga isihlalo lesi abasikhangeleleyo besokusiza isehlakalo lesi sikamnangagwa esokuthi ube natha ngenkomitsho ebhalwe I'm the boss angazi ukuthi umnangagwa uyisukule esinjani ukhangani kalabo abantu abasekuseleni kwakhe abangabe bemonisa ngoba izinto ezinjengalezi ngesimo asebekiso lesikhathi esebehambile asebesihambile bexabana asozinto ofanete nga uyazenza kuyasitshengisa ukuthi yinkulumo ayenzayo yena ethatha inkomitsho naleyo enatha obekwazi ukuthi bakhona abazambona njalo impikitsho nalo uthathwa mhlawumbe uthethwe ngoba yenetheka uthathwe ecabanga ukuthi inkulumo le yazange kuyitsho izadluliselwa phambili kulaba abaxabana layo ababangisana layo engananzelela ukuthi ngezinye indlela kuyamlimaza kuyamphambanisela izinto eziningi ezenzakalayo ngoba ipolitics le esikhuluma ngayo.
Ubona abakamnangagwa bathi yebo nguye inkosi nguye omele thathe isikhundla sikamgabe ngobani abanye abangamphikisa obona labo befanele ukubana bangene kulesi sikhundla.
Eqinisweni elikhona okokuqala ukuthi ngendlela uMnangagwa abantu abamkhangela ngayo angimboni engawina ukhetho ngakungathiwa kube lokhetho lube fair and free. Angibona uMnangagwa engaluwina lolo khetho vele ngakho umthophuma waziwa ngodlame waziwa ngobukhlini umuntu waziwa ngodlame nongobukhlini akuna muntu ongathi uyamthanda bese kusiza labo othi bangaba khona yini abangafuni nabo bangabe besikhangelele leso sihlalo baningi kuzana abantu abasikhangeleleyo leso sihlalo singakulibali ukuthi kukhona phana kunjani okasukhwele labana bayasifuna lesi sihlalo osekeramayi labana bayasifuna lesiyana sihlalo ayisiwo bodwa baningi abantu abafuna isihlalo lesana kuzano and ngeqiniso likhona manje langendlela uMgabe into le aseyibambe ngayo siyakubona ukuthi ukubambe ngendlela yokuthi akuna nkunzi engabekwa ayikhethwanga ematholeni ithiwe njinjalo zisemahlangeni ukuthi zizozikhethela yona nxa le inkunzi endala ithithe yakhothaba so ngendlela okuyimi ngayo akusemahlangeni la kusasa kungavuka kungomunye.
Umoyo kasifuni yini lesi sikhundla kanye lo nkosikazi Grace Mugabe abangabantu abakuqembu le G40 iqembu elifanayo?
Hayi angiboni uGrace esifuna lesi sikhundla. Umoyo hayi ngingamkhambela amanga umfowethu angimboni esifuna lesi sikhundla. Ngoba sifuna ukulibali phela enye iproblem ekhona eZimbabwe yiproblem ye-tribalism ekhona khona phana kuzanu okunjengokuthi kuyinhlamba khona ngoba kuthuka abantu bemathebeleleni okunjengokuthi kuthiwe umuntu vele emathebeleni vele kangeke abusi ilizwe laseZimbabwe. So even if esifuna isikhundla esinjalo umuntu ovela eMatherland ulengxaki yokuthi kulale i-tribalism abazasuka bamdlalele yona ubandlululo lolu inketha betshayo.
Hello ke ngumnumzana Brilliant Mhlanga ingcwethi kwezombusazwe ubexoxa ecingweni lontungamili weStudio 7 ekwelebhilitane. Amazwe amaningi omhlaba asebenzisa imitshina yangalezi nsuku yamakhompyutha ukugubha imisebenzi ehlukeneyo. Kunjalo, lakunhlelo zokuqhuba ukhetho emazweni angomakhelwane aseqale ukusebenzisa uhlelo lokuvotwa lwangalezi nsuku olwe-biometric voting system kusetshenziswa inhlamvu zamehlo lokunye okunjalo. Njengoba ukhetho lokudinga umongameli lamalunga edalela eParliamente solusondela ngomnyaka ka-2018 abantu sebebuzana ukuthi kambe ngokonakala komumo womnotho lezombusazwe elizweni uhlelo lokuvota lolu olwe-biometric voting system luzafinyelelwa na lapho kusiyafika ukhetho luka-2018. UMike Hobe weStudio 7 uxoxele umnumzana Hannibal Ndlovu oyingcwethi emsebenzini yemitshina yangalezi nsuku yamakhompyutha.
I-biometric voting system yimtshina esetshenziswa ukukhetha ama-leaders elizweni. Kusetshenziswa imunwe kumbe ilihlo ukuthi ukhethe, ukuthi ubonakale ukuthi nguphi umuntu onguye.
Ungabheka umphakathi wethu eZimbabwe njalo indaba zethu ezombusazwe. Ngombono wakho ungathi ithuba likhona na lokuthi i-biometric voting system ingasebenza eZimbabwe?
Akula thuba elingayenza ukuthi i-biometric system isebenze eZimbabwe ngoba kulezinto ezime endleleni yakhonokho. Singabone ukuthi amagetsi awakho ezindaweni eziningi ukuthi imitshina le ingasebenza ngamagetsi. Njalo futhi abathi kona i-network ukuthi imitshina le ikhulume lalapho efanele ukuthi ithole ama-votes khona. Ama-network angkhona akawasebenzi kahle. So ungathola ukuthi uzaba lezi ndawo lapho imitshina le izaba khona okufanele uvote khona ukungena amagetsi kube ungena network.
Ukuze sikwamukele le system ngomnyaka ozayo kuzobiza imali eningi na?
Kuzobiza imali eningi kakhulu. Imali leyo iyameli ibonakale futhi ukuthi ifundise labo abayakhetha ama-leaders ngoba abantu abaningi abayazi imitshina leyi abazake beyisebenzise njalo futhi kuzafonti befundise ukuthi beyisebenzise njani.
Uhulumeni angayitholi imali yangikhona ngubani ozofundisa abantu ukuthi bathole ulwazi lokusebenzisa lo mshini?
Kuyamele uhulumeni aqala afundise laba abafundisi bemitshina naleyo khona bezahamba beyefundisa izakhamizi zonke zeZimbabwe ukuthi imitshina leyo isebenza njani.
Yiziphi izinsuzo, ama-pros njalo ingozi zokusebenzisa le system?
Ama-pros angikhona ukuthi abantu abazakhetha yibo abantu abakhona, akufuze kube labantu abahlonywayo abafakwa abangekho bevota. Njalo futhi isikhathi sokuthi kubala ama-votes sebancinelani.
Bakhona abantu abaningi na abayaziyo le system e-biometric voting system?
Ngokwazi kwami abantu abaningi abayazi imitshina le, abantu abaningi abayizwisisi le nto.
Alo ke ngumnumzana Hannibal Ndlovu ingcwethi emsebenzini wamakhompyutha o-IT uxoxele Studio 7 ecingweni eseHarare. Ukuze lifunde kabanzi mayelana ngalesi sihloko hambani kukhasi lethu le www.voaindebele.com. Izakhamizi zekhezi esigabeni seMatabeleland South ezedlula amathumi amabili ezathathelwa amasimu zadilizelwa le mizi nguhulumende esebenzelana lenkampani yamafutha ye-Track Oil zibhekane lendlala lonyaka ngoba zingayenelisanga ukulima. Lezi zakhamizi zisola inkokheli zomdabu zisithi kazizange zizihluphe ukuzobona ubunzima ezibhekane labo. Okunenga sikuzweni kunomphumelelo moyo esiphalo ludaba ngokugcweleyo esekhezi.
Izulu liyana phose nsuku zonke eZimbabwe jikelele, kodwa ezinye imuli ezingamachumi amabili lane ezekhezi zizidla izibindi ukuba zizaphila njani nanko imizi kunye namasimu kuthethwe nguhulumende zingalimanga kuthi izifuyo sezintula leganga. imuli ezinengi zekhezi zidangele zingene umnyaka ka-2017 zilokudana okuphezulu. Abanye babopha inkabi besiyalima, bona bagebisa amakhanda besehlisa inyembezi ngoba indlala isibhonga emoyeni yabo. Unkosikazi Sibongile Ncube esinye salezi zakhamizi uthi ulokudana okukhulu akazi ukuba abantwana useyababhadalela ngani esikolo.
Ngendlela ukuthi besilima sizuze konke amakhabe namakhomane sithengise sibhadalele abantwana. So asisela ukuthi sibhadalele abantwana ma singathi siyakhuluma kumthetho siyabotshwa.
Esinye njalo isakhamuzi umnumzana Memba Ndlovu ukhala ngokuthi uma besola ngokubehleleyo bayabotshwa njalo inkokheli zomdabu ziyababalekela.
Lohlupho lokuthathelwa amasimu lamadlelo nxa sisithi siyakhuluma siyabotshwa, nxa usithi ukhuluma labo sobhuku, osobhuku kabalaleli nabo bavele bazithulele ngendlela zokuthi vele bona yibo futhi abathengisayo lowo mhlabathi futhi owethu.
Unkosikazi Rebecca Songo yena uthi wathathelwa amadlelo laye esola inkokheli zomdabu.
Sisebuzimeni singenile entilongweni asibabona ngaphasu kwethu. Osobhuku abazange basitshele ngendaba yokubana amasimu asethathwa. So ngilesimanga kakhulu ukuthi pho sizaphila njani njalo sizachiya mbali bani emhlabeni. Sesizamile imizamo yonke abendulo kasibabone abanjengabochifu.
Ethi abatholanga nhlawulo empahleni zabo ezadilizwa nguhulumende.
Imizi ibhidliziwe, akula sizo, akula compensation. Baza kwakha ngani bona abantu? Izifuyo zethu azisela madlelo, besilomganga uchithekile. Isikavetha sifukulile, izihlahla zethu zidilikile. Imvelo yethu kayisekho.
Izakhamizi zekhezi ziphakathi kobunzima njalo udaba lwabo lusemthethwandaba. Lokuvinjwa ukutshengiselwa zisola uhulumende ngokuzithathela umhlaba. Izakhamizi lezi zikhangelele ukukhweza udaba lwazo kudalela phezulu zisola indlela abaphathwa ngayo njalo ezansi emandebeleni udaba lwabo lube ngolwesithathu olungena edale lokuthathelwa umhlabathi nguhulumende kumbe izisebenzi zikahulumende ngomnyaka odlule. Ngimele iStudio 7 ngisekhezi ngingunompumelelo moyo.
Ukuhlelo lwe-Live Talk lamhla sixoxa ngesimo somnotho welizwe. Kambe kuzakuba lobubelo na lo nyaka kwezomnotho? Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Singakangeni esigabeni esilandelayo, wothi ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Barack Obama wele Melika uthi uzakwethula umbiko wakhe oqakathekileyo wokuvalelisa umbuso ngeviki ezayo echasisa ngombuso wakhe lombono wakhe ngelakusasa leMelika phansi kombuso kosemele ukuthatha isikhundla sakhe umnumzana Donald Trump mhla ka-20 kuyona le inyanga. Kulabantu abayisikhombisa ababuleweyo kwalimala kakubi abalichumi lasikhombisa ekudubukeni kwamabhomba amabili abethiywe ezimoteni duzane lesigodlo seSomalia iMogadishu. Ale balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Kwezempila kahle. Ingcwethi kwezempila kahle zithi ubunzima obubhekane labantu ngomnyaka ka-2016 kwezempila kahle izibhedlela ziswela okudingakalayo okufana lemithi. Uhulumende eqhubeka engavumeli uqatshwa kwezisebenzi kulolu hlangothi esithi akalamali ngokunye okuphazamise ukuqutshwa komsebenzi kulolu hlangothi lonyaka njalo kungelazibonelo zokuthi lesimo sizaguquka ngomnyaka wonalo oka-2017. uMavis Gama usethulela lolu daba ngugcweleyo eseHarare.
Kungalesi sizathu uhulumende athi usekubone kufanele kubunjwe isikhwama sokubuthanisa imali ezosiza uzulu wezempila kahle eNational Health Fund. Ngesikhathi esethula obekuphezu kokuhlelwa kwemali kahulumende ibhajethi ka-2017, umphathi ntambo wezemali uMnumzana Patrick Chinamasa uchasise kabanzi ukuba kuzosebenza kanjani lokho. Ethi le izoba imali ezobuthaniswa njengomthelo wamasenti amahlanu kudola linye obanjelwa umuntu lapho ethenga isikhathi sokukhuluma kumakhalekhukhwini i-airtime. Lokhu kuza ngesikhathi uhlangothi lwezempila kahle luqhubeka luswela imali yokusebenzisa osekubangele ukudubeka kwabantukazane abanganelisi ukuyadinga usizo kwezinye izibhedlela ezisebenza zizimele ngoba ezikahulumende zingelakho okudingakalayo. Umgcini sihlalo wekomidi yedale lephalamende ekhangela ezempila kahle uDr. Ruth Labode uthi kulinyathelo elincomekayo eselithathwa nguhulumende.
Mina i-health fund levy ngiyayemukela. Ngiyakwazi ukuthi kusokuzangezelela ubunzima ebantwini. Nxa uthena i-5 cents lana umuntu uyabe vele ethembe ukuthi uyajusa ngedola. So izaba into enkulu, but into engiyithembileyo ukuthena ekucineni abantu bazathola imithi esibhedlela. Especially imali le ingasiwa ekuthengeni imithi yezibhedlela kuzalungisa indaba.
Ethi leli nyathelo lizosiza izibhedlela ukuthi zisebenze ngendlela eqondileyo.
Asithini kusebenza abantu abayi 7 million bathenga ama airtime ngedola kanye ngelanga. Uyabusudonsa imali eningi kakhulu lapho. Imali enganceda izibhedlela, especially ama central hospitals, ama provincial hospitals adevele swela. Ama district angcono ngoba kuthemba amadoni.
Kodwa uSenator weMathebelele North uNkosikazi Sibusisiwe Buda Masara uthi sizoyicela isivuthiwe engamthembi lohulumende weZANU-PF njengoba ziziningi inhlelo asethe wazisungula okubalisa olokutholisa uzulu wemaphandleni amandla kagesi angakaziqedi.
Kakhuluma ngezinto ezibamba kakhulu isisu izikhwama zethu ngoba sithwele nzima kakhulu khonokho nje, but phela kathesi andibona sikhuluma nge-energy le the new system entoshiseyinle kuze niZimbabwe Electricity Distribution Company sihlehluleka ukubhadala imazi okuthi silashwe ezibhedlela.
Umnyaka ka-2016 ubone uqonga kwenani labahlaselwe yimikhuhlane yesihudo okufana le-typhoid kanye le-cholera. Ingcweti kwezempilakahle zithi okwethusayo yikuba lokhu liqhubekela phambili udubo lwemikhuhlane yesihudo ikakhulu edolobheni leHarare kungekho okwenziwayo ukulungisisa imbangela. Umqondisi wohlangothi lwezokwenqatshelwa kokuqhamuka kwemikhuhlane kugatsha lwezempilakahle uDr. Portia Manangazira uthi le ngenye yemikhuhlane engenqabeleka nxa imali ikhona eneleyo.
At least the joy of it is not the whole country is at risk of cholera. We have
okujabulisayo yikuba kungasize lonke lapho
lotholakala khona
nendawo ezizele zisazakala. Kuqoka ke ukuba uzulu wakulezo ndawo athathiswe ulwazi lokuba azokumele akwenze kuzingela kulomkhuhlane.
UDr. Madangazira ethi zike zaba khona izehlakalo zokuqhamuka komkhuhlane wesihudo sekholera ekuqaliseni komnyaka ngozibandlela lonhlolanja endaweni zeChiredzi. Kuthi emwenezi bekungesifanayo uqhamuka kokuphela lomkhuhlane wesihudo sekholera. Kungalesi sizathoke uDr. Madangazira ethi kumele kudingwe indlela zokuvikela uzulu kulomkhuhlane kakhulukazi kulezo ndawo lapho wande ukuqhamuka khona ilizwe lonke. Abezempila kahle bathi lukelwa qhubeka udubo lokuqhamuka kwemikhuhlane yesihudo ebantwaneni abaleminyaka ephansi kwemihlanu. Kodwa bethi kube lenguquko ngalomkhuhlane ebantwaneni abaleminyaka engaphansi kwemibili ngemva kokunikwa umuthi wokubavikela owe rotavirus. Abezempila kahle laba bethi kumele zilungisiswe imbangela zemikhuhlane yesihudo okunjengokutholiswa kwabantu amanzi ahlanzekileyo. Bathi bezindutshwana izehlakalo zemikhuhlane etholakala ivelela kuzifuyo loba inyamazana zendle ezifana lobhova loba i-anthrax. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Akwezemidlalo aqhubekela phambili amalungiselelo eqembu elimela ilizwe emdlalweni wenguqu lama Warriors womncintiswano weAFCON ngemva kokuya kukhefu kwabadlali benanza umnyaka omutsha. UJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Football Association izifa uXolisani Gwesela uthe iningi labadlali beqembu lesizwe sebethe gwaqa esigodlweni ukuze qhubekela phambili ngamalungiselelo abo akuyaphatheka kumidlalo yokudinga intshantsho yezwekazi lase-Afrika yona ezaqhutshelwa elizweni lase-Gabon.
Amalungiselelo ahamba kuhle sibili waqhuba kuhle abafana bonke sesilabo kukhempu abebangangena kukhempu ngukamabhiliyadi lo Mary Jimson kodwa sibakhangelele njengani ikhempu igqalise namhla njalo abeke baphumula izolo mhlawe
uGwesela uqhubekele phambili wathi iqembu leZimbabwe likhangelele ukuphakama lilubhekise kwele Cameroon mhla ziyi-9. Iqembu lama-Warriors likhangelele ukudlala umdlalo wokuzwana amandla leqembu leCameroon mhla zili-10 kunyanga kaZibandlela phambilini ukudlulela kwele Gabon mhla zili-12. Ekhuluma phezu kwemibiko ethi abadlali beqembu lesizwe bafuna imali ethe xaxa engakhama inhlanganiso yeZifa, uGwesela uthe ubudlelwano babo labadlali busesimeni esihle.
Indaba imali yasandisi nje ukuthi sizixoxe uzule sizwa zindaba zethu labafana bethu phela lesi ukuthi abe sixoxa labo sibone ukuthi ongaba kuhle kuphi kibo okuhle kwaso sizwe kuphi asoze silitshele ukuthi bavume malini sizabanika malini hhathi asoze sizwe njalo kodwa engakutshela uzulu ukuthi konke okuhamba kuhle siyakhulumela nabafana bethu yonke ihlangene kuhle silungisele ukuya eGabon.
Iqembu leZimbabwe likusibaya sikagroup B ndawonye lamaqembu abalisa eleSenegal ele-Algeria kanye lele-Tunisia. Abafana bakaKalisto Pasua bazadlala umdlalo wabo wokuqala ngesonto mhla zili-15 njalo bazanqikelana lele-Algeria ngehola lesithupha enkundleni yeStade de Franceville. Umdlalo wesibili wesibaya sikagroup B uza kuba phakathi kweqembu leSenegal lele-Tunisia ngehola le9:30. Umncintiswano weTotal AFCON 2017 wona uyabe uqale ngomgqibelo mhla zili-14 lapho iqembu elimela ilizwe liqoqa imidlalo eleGabon elizadlala khona leGuinea-Bissau ukuthi eleBurkina Faso elizadibana leCameroon. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Siyathanda ke ukuthi lisazise elingaba lilakho lisithumeleke i-email kumbe i-text message njengalabo abakhona abasilobeleyo lamhlanje owakuqala yena enguNqobani Ndlovu othi yena sakubona umsakazi ophethe uhlelo njengamanje ngicela ukufisela laba abalandelayo umnyaka omutsha umama ongizalayo uNanqobani ubaba ongizalayo uSanqobani abanawo ami bonke lezakhamizi zonke zesakhile ngithi happy new year ngicela ubadlalele ingoma yetukuye ethi siyayithandaza inkosi ngithi abajayive bonke ephelandaba sakhile vikinduku damu lamacingo ngiyabona ngilibale kahle igama lakho ngudamu lo damu locingo. Hayi siyabonga kakhulu isikhathi sesingasavumi kodwa ke siza kudingela ke ingoma yakho siqhunse lani ke balaleli lilalo ithuba lokubana lisithumele i-text message kunombolo ezithi 2024650318. Okwamanje ke ngesikhangele inhloko zendaba ebesilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Owake wabanga usiba lukhulu wesigaba seMashonaland West, umnumzana Peter Chanetsa akasekho. Umfanekiso kamnumzana Emerson Mnangagwa enatha ngenkomitsho ebhalwe ukuthi I'm the boss, sucunule amalunga eZANU-PF, acatshangela ukuthi akucele le-G40. Kwezemidlalo aqhubekela phambili amalungiselelo eqembu elimela ilizwe emdlaleni wenguqu elama-Warriors elungiselela ke imidlalo ye-AFCON. Lingakhohlwa ke kusithumela incwadi ye-email kukheli ethi studio7@voanews.com. Igama lami nguChris Gande sengilitshiya kuStudio 7 Live Talk lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7.
Kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.